into eqhakatheke kakhulu 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 sibili ekwenzela ukuthi izihlobo zalabo abathandekayo ababulawa kumbe abaqhukhulwa imfula zithole ekuthiwa yiclosure, zanelise ngesinto okuthiwa yikudla inkubalo, zanelise ukudela. Ngoba ngesikhathi kusenzakala i-cyclone Idai, njengabanye abafikayo khona ngale ukuyancedisa, kwakubuhlungu kakhulu. And futhi angikholwa mina ngokubona kwami ukuthi lezi zidumbu ezitholakeleyo ekuthiwa zingu-13-1 yizo zodwa, ngoba baningi abantu laphana abahambayo, abanye bangabe bekungazakali kuze kube namhla, ngoba abanye bangabe bagqitshelwa ngamatshe aphuma ngaphansi komhlabathi, ikakhulu enkangu lasendaweni okuthiwa kuseRusithu ngale eKhopha. So kuyinto, kulinyathelo elihle elenziwa ngabohulumende ukwenzela ukuthi kusizakale abantu, abantu banelise ukudela ngezihlobo zabo ezachabalalayo kulingozi ebuhlungu kangaka.
Njengomunye wabasebenze ku-cyclone Idai unakekela amalungelo oluntu, kuyini ongathi lakho kumqoka ukuthi kwenziwe kulokhu kusasalele? Abantu bacina bethola yini izindlu zokuhlala nokunye?
Njengomunye owabe owayephathekile ekuncediseni laba abantu abadilizela izindlu labalahlekayo labashonayo ku-cyclone Idai, kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lanxa manje silabantu asasebenza labo khona ngala bafundisi abasemanikhaland, abantu lokhu behlala ematendeni kuze kube lalamhlanje. Uhulumende wahamba wathembisa ukuthi uzabakhela izindlu kuze kube lalamhlanje, abantu lokhu behlala ematendeni. Iminyaka sizimile abantu behlala ematendeni kungalalutho olwenziweyo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kakhulu esikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyathatha inyathela lokuthi laba bantu batholiswe izindlu basuke ematendeni, ngoba abanye sebeze bakhulisa abantwana besematendeni. Akusompilo emnandi ukuhlala ematendeni, yinto engibona ngani imqoka kakhulu. Kanti njalo bese kuphinda ukuthi busasenjalo, kufunakala futhi ukuthi abantu labana baqhubeke besenziwa into ethiwa i-post-trauma healing. Ngoba abantu bemanikhalendi khona ngale kubonkangu eshimanimani lokhu ebele trauma, nxa ungakhuluma labo ngesikhathi ngigcina ukukhuluma laso ngabo, abanye bakhona bangabona izulu lithwala vele bayesaba, ngoba abakubonayo kukhulu akula mkhosi. So ngabantu abasadinga le emotional psychological support, psychosocial support ukuthi impilo zabo nje zibe right. Abanye vele bazadinga nje ukuthi basuswe khona ngale, lanxa nje abanye abantu bengakuthandi ukuthi basuke endaweni ethile bayihlaliswa kwezinye indawo, ngoba bathi impilo yabo bayijwayelele khonapho. Kodwa hey, kubuhlungu lokuyana la manje nxa ubona lapho kwageleza khona amanzi alamadwala egiqika ediliza izindlu, abantu befela khonapho. Ingani lami nginje nxa ngicabanga lokhu ngisakucabanga ama-memories akhona ebuhlungu ngendlela ekwakudatshululwa ngayo izidumbu ngaphansi kwamatshe. Kusonto emnandi abantu abasadinga ukuthi baqhubeke besekelwa nguhulumende la nenhlanganiso ezizimeleyo, lathi abamalungelo baloluntu siqhubeke sibamela, simela amalungelo abo ukuze bathole uncedo.